Ikhansili yakobulawayo ithi okwakhathesi amanzi asemadamu ayenela ukuthi afinyelele kuzulu wonke. Kodwa-ke, nxa izakhamizi zedolobho leli zingaqhubeka zisebenzisa amanzi amaningi, lezulu nxa lingasananga lengeza amanzi asemadamu, idolobho selingangena kuhlelo lokuvalelwa amanzi okwesikhathi eside kunyanga ezizayo. Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila wePhumula, njalo engumgcini sihlalo weFuture Water Supply and Action Committee kukhansili, ukhonona ngesilinganiso esikhulu samanzi asetshenziswa yizakhamizi zakoBulawayo.
I-average percentage yesemadamu okwakhathesi i-59.7%. Sithola ukuthi ngendlela abantu abasebenzisa ngakhona amanzi kuyakhuphuka kubangelwa ukutshisa lokhu okukhona. Sikhangelele ukuthi kungaqhubeka abantu besebenzisa amanzi ngobuningi bawo, kuzaba lohlupho lokuthi sike sakubona kumnyaka ka-2019 kusiya ku-2021. Amanzi sizabe sesikhangelele ukuthi siwanikeze abantu kuze kuyefika isikhathi esikhangelele ukuthi izulu libuya nini.
Uqhubekela phambili unkosikazi Moyo echaza ukuba ikhansili ilungisa impompi zamanzi zamalokitshi lawa aphakathi kohlelo lokuvalelwa amanzi okwamahola angamatshumi amabili, i-20 hours.
Okwakhathesi amanzi asanela ukuthi ayofika kuwo wonke umuntu okobulawayo. Uhlupho olusemagwegwe West North leGwabalanda, omanjinela bethu baphezu kwalo ukuze babone ukubana bakhuphula njani indlela zabo zokufikisa amanzi ebantwini.
Unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Joseph Nkomazana, uthi uhulumende kumele angenele ukuthi kulungisiswe amadamu aphelela endleleni.
Khona indaba yamanzi akoBulawayo, isolution yokuthi iBulawayo City Council ikhulumisane lehulumende ngodaba lwenyamendlovu. Inyamendlovu ibe lamaphampu amaningi, and uhulumende yakwazi ukuthi koBulawayo amanzi ahlupha ngenxa yomkhathi i-climate change ekhona. Igwayisha ngani jekilayo liyana isebenza. Siyakwazi amabhozi lama-partners amanye ama-NGOs bafakile amabhozi yirende, kodwa sibakhuthaza ukuthi bafake bemaningi kakhulu.
Unkosikazi Melisa Mafu uthi ikhansili iyayekela ukulungisa impompi zamanzi ezidabukileyo ngesikhathi okubangela ukumotshakala kwamanzi.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi ikhansili ithi abantu basebenzisa kakhulu amanzi. Ngokunanzelela kwethu, amadamu awathwali kakhulu amanzi ngokuthi kulodaka ngaphansi, kudala acina ukugeziswa. Amapipe amaningi ayadubuka iviki yonke amanzi egeleza kungela lutho olwenziwayo, ezigelezela nje amanzi. Abantu bazabe bewadlalisa njani amanzi ngoba nxa egeleza abe ngafiki ezindlini?
Idamu elilamanzi amaningi elinathisa idolobho lakoBulawayo yi-Insiza, lapho okulamanzi aphosa afike kumatshumi ayisitshiyagalombili ekhulwini, i-78.5%, kulandele uMtshabezi ongamatshumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini, i-76.4%, kulandele iLower Ncema engamatshumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini, i-75.59%, kulandele iNyankuni ekumatshumi amahlanu lane ekhulwini, i-54.42%, kubuye uAphancema ophosa afike kumatshumi amabili lane, i-23.57%, kucinele ngomzingwane olamanzi aphosa abe yisitshiyagalombili ekholwini, i-7.58%. Engahlanganiswa amanani lawa amanzi asemadamu anathisa oBulawayo aphosa afike kumatshumi ayisithupha ekhulwini, i-59.76%. Kumbiko okhitshwe yinhlanganiso ekhangele umumo womkhathi e-Meteorological Service Department, i-MSD, ubusithi kuzabe kulamayezi lamhla, kuthi emini kufefeze kundawo ezilandelayo, eMatabeleland North koBulawayo, kwezinye indawo zeMidlands, izabelo zonke zeMashonaland kanye laseHarare. Kuthi kwezinye indawo zelizwe kuzabe kutshisa. Umumo womkhathi lowo ukhangelele ukuba uzaqhubeka unjalo kuze kufike kusasa ngolwesihlanu. Idolobho lakoBulawayo lamukele izulu izolo ngemva kwesikhathi izulu limile ukuna. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.